abaku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alichona njani izulu kandaba isikhathi 7:30 olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlaka 15 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu-PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho. E-South Africa lakho abeZimbabwe abanengi sebesithi chisa chamisa.
Abantu abaphumile bazile nobulungu babo. Besinabantu abaningi najabo from 4,500 to 5,000.
Kwezamasiko silani ke lamhlanje Gibbs Dube.
So kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kuba umdingele inkazana khona ngapho ke emazweni likwenza njani
ngapho emazweni abantwana bavunyelwa ungamdingela indoda uyabotshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu-PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho ethiwa yi-National ZANU-PF Aggrieved Voters Association kumbe NAVO. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ye-NAVO ibunjwe kumaviki ambalwa asanda kwedlula ngemva kokuqala kokukhetha abazancintisa kukhetho. Linhlanganiso ithi kayithakazeleli ukukhethelwa abazancintisa ukhetho lwebandla olwama-primary ikakhulu abacatshangelwa ukuthi babe kucele le-G40. Namhla inkokheli yalinhlanganiso yenze umhlangano nentatheli zindaba okuvele khona inkuthazo yenkokheli yezigabeni ukuba ibofunda ukukhuluma iqiniso kunkokheli yebandla yaphezulu yehlukane lomkhuba wokungenisa ezikhundleni abantu abaziwayo ukuba babe kucele le-G40. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Austin Chindeka utshele intatheli zindaba ukuba abangakho njengenhlanganiso yikwenza ukuthi ilizwi lokukhalaza kwabo kunkokheli yaphezulu lifinyelele khonale.
Vanotozikana vangari pachena vanotozikana kuti the G40s must be stopped with immediate effect. Must be stopped and then varipachena vanotozikanwa. It's not something yekuti tingatizokusungidzira kana makuwa.
Umnumzana Mishek Ngazimbe oyisiphatha mandla salenhlanganiso uchaze okwenzakalayo njengokubuyisela muva ukuphumelela kwebandla kukhetho oluzayo nxa bengavunyelwa ukungena kumncintiswano yebandla ama-primaries abasolwayo laba.
We were surprised that, you know, after CVs were handed in, the provincial executive of Marsh West, they held a provincial coordinating committee meeting where it was declared that the likes of Chiangwa and others were actually elected unopposed, so they are not going for primary elections. We don't believe that he was not contested. He must have been contested, but there are certain machinations that were taken.
Abenhlanganiso le bathi abakudingayo ikubona linqoba ibandla leZANU-PF kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Tramisa obakhangelelwe ukuya emhlanganweni we-rally ye-MDC Alliance kwele South Africa kasenelisanga ukuya khona. Kodwa amakhulu abantu agcwele edolobheni le-Hillbrow lapho okwenzelwe khona lumhlangano ogcine ukhokhelwa ngenye inkokheli yomanyano we-MDC Alliance. Sixoxe lomnumzana Patrick Danga ongumgoqi wenhlelo zebandla kuhlangothi lwabasakhulayo khona le eSouth Africa.
abantu abaphumile bazile nobulingi babo bese nabantu abaningi la jabo from 4,500 to 5,000 and manje the youth ukuthi azofika unfortunately yemota misa you was tied up somewhere but then abantu ababuyileyo iligazi bebuyileyo ibuye iclear yakhuluma ngokugcweleyo
ngobani abagcine bekhuluma emhlanganweni lo
kufike ngayivume kufike umtambara kufike umtendayibiti kufike uwashman ncube nolavuni nocommismogcommismwe-mgdp notatas monzela
manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kutshengisa ukuthi ibandla libambene yini njengoba besisiza ukuthi lo nkosazana khuphe laye othi uyakhokhela ibandla le-mdc
indaba yawothokozana khuphe vele iyakhulumeka but indaba vele ezibileyo umuntu vele ezingabamcabangi njengebandla abantu baninzi bathi hhayi ibandla liphethwe nguNelson Tshamisa nowothokozana khuphe angazama kodwa but ibandla linabantu elinabantu i-MTCT ekokelwa nguTshamisa nealayensi abantu bathi no umanyano lo uyoqotho ulisifethuze sibuthi ilizwe lelo
umnumzana Biti yena uthena
umnumzana Biti was very clear ubekhuluma ngento yamazi vele ukhuluma nge-development nge-economics ubekhuluma ukuthi no into ezikhulunywa uNelson Tshamisa abantu bathi azivele azimtakali into zama-spaghetti roads into zama-airports into zama-bullet train yikuthi abantu banikwa ingqondo ezanophezu yokuthi into aziyenzakali
umnumzana Ncube ke yena uthena
umnumzana Ncube is a technocrat he doesn't beat about the bush ukhulume ngendaba yemathebeleleni ukuthi mathebeleleni leadership i-ready to work together with anyone else onengqondo yokuthi izimago iye phambili umuntu othi yena nguye yedwa okwazi ukuthi izimago iye phambili hhayi asimfoni
lo ke ngumnumzana Patrick Langa umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT kuhlangothi lwabasakhulayo eSouth Africa.
Yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo kusixhuma kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele
okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikaMike Hobe esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo nginguMike Hobe. Namhlanje we take a break from izinto ezombusazwe sixoxa lomnumzana Owen Gombami ongusakhulayo owasungula ibhizimusi elikhangela ukuthuthukisa abontanga kwele Africa iRoots Africa Institute. Gombami, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila, ngiyabonga ukungena kuleli hlelo.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo lamuhla mnumzana. Awungitshele ngamafushane ngale bhizimusi lakho.
iRoots Africa Institute yikho ngaqala as a startup le incubator ngizama ukuletha lawo abasakhulayo ukuthi no asikhulumeni noma ku WhatsApp ngiyakhuluma lawo noma kuyini into eqathile ukuthi thina siqinele lapho ukuthi no ulwazi lokwenza ngoba lapha sicina singasayenzi ucina sixoxa eZimbabwe kwathini criticize ana into ezingelamsebenzi so owakathethi our maiden program is lay root store e-book store le siqale ngayo so into siqale ngayo ukuthi no e-book store lay iza provide abantu ithuba ukuthi labo bebe labo lilwazi ukuze ukuthi ibe ngahlupheke indaba zemali ukuthi no emabhuku adula inlandland e-book store lay njengoba into eyenzelwe edalele abantu bemhlaba we-Africa, abantwana babekwanisa ukuthola ama-test book angu-more than 100 for just $1. So they will be down, they'll be able to download ma-phone, ma-tablets, ama-computing. Ama-bula, wonke lala, they are very current, up-to-date, and they are very relevant. So they have information and they are always updated.
Kuyini okwenza ukuthi usungule le business?
I-Roots Africa, Africa Institute, ngiqalise ngoba sengidingiwe ngokubona thina, ukubona i-Africa jikelele thina singathuthuki. Fana leBulawayo, but uyabona ukuthi iBulawayo ayikasilokhu iBulawayo lana kudala. So ngathi ngivakatshile ngakunanzelela ukuthi no, iBulawayo sibili isilokhu imithu iBulawayo. Ukuyithanda siyayithanda, but we need to admit ukuthi hayi, sokumele sithuthukise iBulawayo, not just iBulawayo kuphela, iZimbabwe yonke le-Africa, but ukubona kwethu izinto sokuqala sokumele thina lathi sithathe inyathelo ukuthi sikhokhele njengabalawa abasakhulayo ukuthi hayi, thina kusezandleni zethu.
Inhlanganiso yakho noma singathi ibhizimusi leli likhangela ukuthuthukisa njani abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe?
Inhlanganiso yami okwakathesi they are gaining ilwazi ukuthi they will be able to assess at this point njenganje ukuthi into the maiden, the flagship and the spine of ugogodla we-Roots Africa are increasing access to education. So abantu lokhu esikwenzayo bazathola ulwazi ukuthi bekwanise la ukuthola ulwazi amabhuni lawa alokwenza ukwanisa ukuthi ubantu ufunde ukuzenzela ngezandla zakhe. Omunye ofuna ukwenza i-distance learning lezikolo ze-America kumbe ngezanga uyakwanisa ukwenza njalo ngoba amabhuku lawo akadingi. Ngedola leyo umuntu uyakwanisa ukuzenzela into ayifunayo. And thina sithi ukuthi education material is a right, not a privilege.
Umbuzo wokugcina mnumzana bese sigqiba uhlelo, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile mayelana ngalenhlanganiso njalo ingwalo ezitholakala khona bangakuthinta kanjani?
Ngiyabonga. Ngifuna ukuthi bonke abanawo bonke khonapho bengangithola ku-Facebook, uyakhona ukusendela ama-message ku-Facebook, isilaye page, ungasilayika, there's another group esilayo kuthiwa ama-African Newers. That is a that is the group I'm dedicated for. I want to have a curious ukuthi beqalise ukuzenzela something.
Gomba ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Siyabonga balaleli, lapha besixoxa lomnumzana Owen Gombami ongisakhulayo owasungula ibhizimusi Roots Africa Institute, yona ekhangelele ukuthuthukisa abasakhulayo kwele Africa. Msakazi omuhle wanele kwalamuhla, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe Lilali.
Njengoba namhlanje kuyisonto, ake nisiye khonza lo ntungamili inkomo kuhlelo lwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ngendaba yothando. Indaba iqakathekile kakhulu ngoba ibizwi likaNkulunkulu lithi nxa umuntu engalathando ngamazwi uNkulunkulu. Singakhangela uPawulu elobela kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-13. Uthi yena, loba ngingakhuluma ngendimi zabantu lezi ezithunywa kodwa uba ngingelalo uthando, ngiyisigubhu esikhalayo lensimbi encinqwethayo. Loba ngingaba lamandla okuthumayela iqedisisa imfihlakalo zonke lokwazi konke, loba ngingaba lokukholwa konke kokuba ngisuse intaba kodwa uba ngingelakho uthando kanye sulutho, loba nginganika abayanga konke ngilakho loba nginganikela umzimba wami ukuba uthiswe kodwa uba ngingelalo uthando kakungisizi ngalutho kuthi ukuthi lapha siyananzelela ukuthi uthando kuNkulunkulu kuyinto yonke lapha siyasibona ukuthi isiKristu kumbe ngathi ukukholwa abantu abaningi abakuqakathekisayo lukholo olokuthi kumbe kube lezimangaliso kumbe abanye baba lokholo lokuthi bayakwanisa ukuthumayela ukwedlula wonke umuntu kumbe ibandla labo kugcwele abathumayeli kakhulu ngakho singananzelela lapha-ke uPawulu uthi konke lokhu kuyize ikanti njalo bakhona amanye amabandla esikwaziyo ukuthi benza kahle emsebenzini wokunikela bayakhangela abayanga bebhadala i-school fees bekhangela intandane lakho konke kodwa uPawulu lapho uthi yena ungenza konke 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 khonokho kodwa nxa enhlizweni yakho ungalathando kuyize kutho ukuthi kumele sizwisise-ke ukuthi kanti uthando lolu kuyini zutshengisa kanjani ngenxa yokuthi ulimi lwethu luba lufutshane olwesintu ngesigriki-ke kule ndlela ochasiswa ngakho uthando ngendlela ezehlukeneyo okokuqala kulothando olokuthi uthanda umngane wakho ngesigriki loko kuthiwana yifiliyo ukuthi umuntu othandana nomunye nje umngane wakhe kube lothando olokuthi uthandana nomunye kumbe owesifazana kumbe ongubaba lolo thando baluthi eros kanti kube sokusiba khona uthando lwedlula lonke lolu thando kuluthando kuthiwa yi-agabe lolu luthando olunjengolukankulunkulu lolo-ke luthando olungami ngenxa yokuthi umenzele olunye ulutho umuntu njalo lolo thando alubi khona ngenxa yokuthi kulonye ulutho kumbe imvuzo ongawuthola umuntu lo omthandayo lolu thando njalo luthando lwalo lokuthi loba umuntu lo ekuwonele engakwenzelanga izinto ezinhle kodwa-ke nge-agabe uthando lolo kuthiwa yi-agabe uzabe umthanda kuphela uthando oluba lesikhwili asothando ikanti lolu agabe luthando olungagcini isikhwili luthando olungakhethi umhlobo luthando olungakhethi umuntu luthando oluthanda luthande luze luxolele nokonakala kwakhona kungenza kahle ngenxa yokuthi anto siyakwasiyela ujesu wasithanda iminyaka engu-2000 le edlulayo wathwala izono zethu wathwala impambeko zethu wathwala wonke ukuphambanisa kwethu wasithanda kuphela ngakho-ke ngiyathandaza uba abalaleli bethu namhlanje bebe lothando olunjalo
kuyiphethe mfundisi
thandazela wonke umuntu olaleleyo siyakwazi ukuthi abanye sebexabane labonkosikazi ezindlini abanye baxabane labantwana abanye baxabane labangani labanye abantu namhlanje besithandaza ngegama likajesu ukuba baba ngabe wathela uthando lwakho oluletha ukuxolelana imitshato ade sigqilikile ikuyisalo siyathandaza konke lokhu ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo olunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu mbonga labalaleli bethu inkosi wakusisa
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungamili uhlelo lwezamasiko luyalandela khona manje lilo Gibbs Dube
Sigcina amasiko wethu ungakusenziwe manje
wezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngodaba olunye-ke olubambe emphakathini kakhulu lapha udaba lokuthi kambe abantu abahlala emazweni nalabo abahlala emaphandleni basakwenza yini lokhana kwakudala ukuthi balungisela umntwana ukuthi uyathathwa mbani into ezinjalo nginanhlanhla ngoba ngilonkosazana Isabel Dlameni ukhona ngale-ke e-London sabona mama
yebo olinjani
hayi siyaphila kakhulu ngiphinde futhi ngiyamukele ubaba uMatthew Nketa ekhona ngale-ke elowa gweru ungusobhuku baba Nketa linjani baba
siyaphila baba Deep Dube nomhlaba wonke olaleleyo ngalesi sikhathi indaba zikasudezeze
inkasi ngayo madlameni so kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kumbe umdingele inkazana khona ngapho-ke emazweni likwenza njani
ngapha emazweni abantu na akusavunyelwa ungamdingela indoda uyabusa
kumele wenzeni
abantu bethu ngapha kofan abantu bethu ngapha bayahlupha bona sebezidingela abanye sebahamba ku-internet so silohlupho olukhulu
Baba Nketa uyazizwela lapha sibili wena ngosobhuku. Uyazazi into lezi sibili zamasiko. Kudala kwakuvele kudingwa ukuthi kambe umntwana lo engaya ngapi. Ungabona lapho kulenkomo eziningi wawusithi sakhona ngale. Khathesi kuye kunjani?
Khathesi baba Dube akusenzakali khona kuyani isiko lona leliyana. Kodwa lisiko ekulitisa ukuthi ngabe liyaphenduka. Ngoba kolokhu ukuthi sebezidingela abantwana kwesinye isikhathi bazidingela lapho kuyimkhaya khona lapho okungalunganga khona kati abadala ngaba bekudingela babeyabe bebonile ngelihlobo abadala ukuthi kungela pha impilo yakhona injani sebesebencedisa umntwana ukuthi athathe khona khonokhu sokalahleka lelo siko yikho sokusenza imithato yakhathesi singaphili kakuhle ngoba abantwana sebesithatha lalapho ongafanelanga kuthathwe khona kumbe bethathwe lapho ongafanelanga kuthathwe khona.
Siyamuzwa baba Nketa lapha madlamini anti uyawizwa khonapho uyakhuluma umuntu omdala ethi hayi phela okuhluphayo ukuthi umntwana ugcina ethathwa lapho ongamelanga athathwe khona. Lina nikubona njani khonokho madlamini?
Siyakwazi abadala bathi ukhunolo ongaziwayo kaluthezo njengoba kathesi kunjena abantwa bethu bahamba ngoba kwesinye isikhathi ukuthi bebone amajaha ngoba bona babefuna ukuthi bezidingele basalaleli abazali labo kwesinye isikhathi ukuthi bathaba amasiko siyabe singela abanye abantu abaseduze ababaziyo kwesinye isikhathi singeke sibafithi abalunganga abantwana ngoba kuyabe kungela amajaha laba ababonayo kwele ndulo ngoba abazali babesazana beyazi kwazi ukuthi ijaha leli liphuma kuphi kumbe intombi iphuma kuphi so babesazana yikho abadala babesithi ukhunolo ongaziwayo kaluthezo. Manjena kathesi kunzima ngoba sisemazweni amakhelwane bethu babengabantu bamezweni babantu abethu abakhula lapho.
Baba Nketa kanye ngizani lapha udubololo lunzima kakhulu so ke nxa usungabaxwayisa khonapho ke ungabaxwayisa uthini ikakhulu abahlala emazweni laba bagcina abantwana sebelahleka kakhulu
nxa sebebonene abafuna ukuthathana kumbe ofuna ukuthatha omunye babadinge abazali abaseduze ba-introducane bazane bangaqali ngokugidimela ukulobolana bazise imuli ezingaba seduze abadala abaseduze nxa bekabizelwa abantwana beqoqa nabo belibuza ijaha ukuthi uvela ngaphi lisitsho imbali yalo le ntombazane isitsho imbali yayo abadala bonabo abakhona eduze basebezancedisa laba abantwana ukuthi siyabona lo uvela endaweni enje ngale indlela akuyenzanini so bangagidimeli ukuthathana masinyane ngoba nale mtshato enziwa overnight egijinyiswa masinyane liyephangisa ukudilika. Ngibakhuthaza ukuthi babazinike ithuba elokuthi baqhubele indaba yabo ebadaleni bangatshela abadala abaseduze labadala abaseduze ngabesemazweni bangatshela abadala abaseezimbabwe ukuthi hhayi ngapho umzukulu wenu ngumntanenu futhi uthebele umuntu ovele esigabeni esinje etshele ikakhulu bonlabo babekazi udaba lwabo babekazi yilo ludala ukuthi ukungabi labo babekazi abamela iqiniso ukuswelakala kwabo babekazi o-anti ngesikhathesi kodwa abadala bonke abakhona eduzane kwabantwana kabathathe isigaba isikhundla sokuba ngo-anti ngobabekazi balaye kuhle abantwana babaxwayise ingozi yokuthatha umuntu abangamazi kuhle.
Kusazana Dlamini, obabakazi kodwa nxa sukhangela wena ngokwakho uhleze emazweni khonapho uyababona ngaphi?
Inkinga esinayo lapho yikuthi obabakazi bakhona asibaboni.
Okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGwelu. Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale
masiko kwethu kwakusenziwe manje kangela obaba mkhulu babe lobo logogo kangela ezinye ziyowagcina masiko.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uqhubeke elokhu eqinisa elokuthi owayengumkhokheli wensoli ze-FBI umnumzana James Comey oselobe ibhuku eliveza inkulumo ababili laba ababezenza nsitha kumele abotshwe ngoba waveza imfihlo zelizwe njalo watshela idale le-Congress amanga. Inkulungwane zabantu bedolobho le-Rio de Janeiro kwele-Brazil
zingene ezitaladeni zitshengisela ngokubulawa kwelunga lekhansili uMariello Franco owayelwela amalungelo kaZulu wabulawa ngenyanga edluleyo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela emidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana ezijiyeneyo zelizwe.
Akusena qembu elinqobe kuyo yonke imidlalo esidlalwe lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba iqembu lenkeze Platinum libe ngujikelo obhanqa 1-1 leqembu leShapane Mine emdlalweni odlalelwe enkundleni yemandaba. Limpumela itsho ukuba iqembu lenkeze selile miklomelo elithumi lesithupha, okulinani eliphethwe liqembu ezelihlezi phezu kwengalane okuyilo njalo eliphethe isicoco seligi le-FC Platinum, lona elinqobe leHarare City nye 3-1 ngomgqibelo. Kobulawayo emagumeni ePapa Fields bekulo mdlalo obugoqela amaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo athi eleChicken Inn kanye leHighlanders wona ophelezi ngujikelo obhanqa 2-2. Iqembu leHighlanders lisehlelwe nguBrian Panda kanye loGabriel Nyoni kuthi eleChicken Inn lisehlelwe ngu-Innocent Mucheneka kanye loSimon Munawa. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Mgogwarira uthi indlela udlalwe ngayo yilawa maqembu iveza ukuba umdlalo wenguqu uyathuthuka kwele Zimbabwe.
Umdlalo wanamhlanje phakathi kweChicken Inn leHighlanders ubungumdlalo omuhle kakhulu utshengisele ukuthi ibhola lethu liyaqhubekela phambili. Singakhangela indlela okudlalwe ngayo lamagoli ahlohliwe ikakhulu amathathu lana ahlohliwe singabalele sine ahlohliwe kakuhle kutshengisele ukuthi umdlalo wethu uqhubekela phambili.
Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu leTriangle litshaye leCape United nge-2-1. Kuthi ele Dynamo sebe ngujikelo obhanqa 1-1 leleyada emdlalweni wake wamiswa ngemva kokuba sekube lobudlwangudlwangu enkundleni abalandeli sebephosela izikhali enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngobile Malinga esigqibela uhlelo ngengoma yeHighlanders, the Highlander Boso. Kesikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho bedingelwa ke yinkokheli. ESouth Africa lakho abeZimbabwe abaningi sebesithi chisa chamisa chisa. Silugqiba ke lapha uhlelo asidibaneni ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.